Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Nithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemirio siphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 25 uNhlolanja 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics eZimbabwe, citizens are fed up. Lokhu esithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe enyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe DUZ, umnumzana Robert Chapman, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Idale le-Central Committee lahlala phansi lithewa nguye ubaba Mnangagwa, kwavunyelwana ukubana asifuni ukubona umsindo owenzakalayo.
Kube lo dlame esabelweni seSanyathi eMashonaland West, lapho okuchaywe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabebandla linye. Kuhlelo lwethu olemaphandleni namhlanje sikhangela abavikela ukuntshontshwa kwenkomo. Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe enyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe DUZ, umnumzana Robert Chapman, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele enkundleni yeShowgrounds eHarare namhla, umnumzana Chapman uthe ilizwe lidinga ibandla elithembekileyo njalo elisebenzela uZulu ukuze lithuthuke. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Nawa ngamalunga ebandla lika Chapman ehlabela emhlanganweni ongenwe ngamakhulu amahlanu abantu 500 eHarare namuhla. Ekhuluma kulumbuthano, uChapman uthe usehambe endaweni zonke zeZimbabwe lapho abane khona abantu bebhekane lobunzima obumangalisayo, bona athi bungaqedwa kuphela ngukhulumende webandla lakhe alubana lithe lavotelwa langena embusweni ukhetho oluzayo.
Kumele kuqiniswe ingatsha zethu zelizwe, akula muntu omkhulu ukwedlula ingatsha zethu.
UChapman uthe engangena embusweni uzakhwezela izisebenzi iholo njalo zithole imali ethize, i-minimum wage ngesilungu, ukuze ziphile ngcono lemideni yazo. Uthembise njalo ukuvuselela umnotho lokuthatha amanyathelo azagcinisa idola leZimbabwe libe lohlonzi njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla phandle kwelizwe.
Umsebenzi wami yikuba nendlela zokuba izinto zisebenze kuleli. Ngitshelani okuvodwa okusebenzayo kwele Zimbabwe akula.
Omunye wabasekeli baleli bandla obesemhlanganweni lo, unkosikazi Esnat Buyalani, uthi uChapman uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe engangena embusweni kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Umongameli wethu hayi, thina siyamthanda. Engimthandela khona is multiracial. Laphana sesumbe singani siyahlupheka ukuthi kungaba nowesindebeleni ngumsindo, kungaba ngowesishoneni ngumsindo. So lowo likhaladi ngibona ngani hayi
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Herbert Dube uthi kunenge okumele kwenziwe nguChapman ukuze uZulu amethembe phambilini kokhetho.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics eZimbabwe, citizens are fed up. Lokhu esithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umnumzana Chapman ukhulume njalo ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osolubhahlile eZimbabwe esithi lubangelwa yikusilela kwemisebenzi. ngokunjalo uthi uhulumende wakhe uzaqeda lolu dubo ngokusungula imisebenzi ukuze abasakhulayo okuyiwo abasebenzisa kakhulu okudakayo bathole okokwenza. Ukukhetho oluzayo umnumzana Chapman uzancindisa edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe njalo ukhangelele ukungqikilana labakhokheli bamabandla ashiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa owebandla elikhulu eliphikisayo LSCCC. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lanxa umongameli Mnangagwa esithi akasoze yamela udlame phakathi kwamalunga amabandla awezombusazwe kanye laphakathi kwebandla leZANU-PF ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho ngolwesine kube lodlame esabeleni seSanyathi eMashonaland West lapho kuchayiwe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabe bandla linye. Kuthiwa bebethunywe ngummeli wedale lephalamende wakhonale njalo engumsekeli kamphathintambo ogatsha lwezokwemba umnumzana Polite Kamba Mura. Amapholisa weSanyathi athi kubotshwe abathathu mayelana lalolu daba njalo badinga umnumzana Kamba Mure laye omangalelweyo. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usephuma endaweni ezithiyetshiyeneyo kuhlanganisela lo msekeli wakhe ubaba uChiwenga lobaba uMohadi kuze kufike la kuNational Chairman umama uMthinguri Kashiri bonke bekhuluma ulimi olulodwa ulimi lokuthi kona akulabo dlongudlwango okumele kuvunyelwe kumbe kukhwabithwe kumbe bubuwe. Kubalulekile ukubana amalunga eZANU-PF alandele iziqondiso zona lezo ezikhulunywa labakhokheli bethu ngoba yikho lapho okusungula khona indaba yonke. Idale leCentral Committee lahlala phansi lithewa nguye ubaba Mnangagwa kwavunyelwana ukubana asifuni ukubona umsindo owenzakalayo, sifuna ukubana ukhetho lolu luhambe ngendlela ebalulekileyo njalo kube yinto yokuthi kona wonke umuntu uzakuvuma ukubana kube free and fair. Yikho ngisithi mina lokhu nxa kusithi kuyenzakala yena lo muntu okwenza kumele abe kwazi ukuthi kakwenzi ngemvumo yeZANU-PF njalo kakwenzi ngesibusiso esivela kumongameli wethu labasekeli bakhe njengoba ngithilo bakukhuluma njalo nje kathese beselupane ngolwesibili umongameli wethu sithakazelela i-Youth Day e-21 February ukukhulume ngakho futhi akufunakali ukubana kube lo mdlongudlongo akufunakali ukubana kube le misilo.
Umnumzana Joel Chuma lilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF esixoxe laye ekobulawayo. I-Studio 7 izame ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi kanye lomnumzana Kambamura kodwa sehluleka. Kusenjalo eleNigeria liqale ukhetho lukamongameli lamalunga edale lephalamende namhla ngokuthula lanxa kwaba lodlame ezigabeni ezithiyeneyo zalelo lizwe ngesikhathi kukhankaselwa lolu khetho. Abezindaba beReuters babika ukubana bekulokuxokozela okuthize ngoba abantu bephume ngobunengi babo ukuyavota ngelanga lakuqala. Izulu lesiphepho i-Tropical Storm Freddy libikwa lilokhu lingakachayi eZimbabwe. Ugatsha lwezomkhathi lubika leli zulu selikhangelelwe ukuna eMashonaland East, Manicaland, Mashingo, eningizimu yesabelo seMidlands kanye lezabelweni zeMathebeleland kusasa. Ugatsha lwe-Department of Civil Protection luthi selulungiselele ukusiza abantu abangehlelwa ingozi kodwa baxwayisa uzulu ukuba ahlale ezindlini.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula, lamlela ndwandwe, lamlela.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, izakhamizi zeMatobo sezibumbe inhlanganiso ejonge ukulwisana lobusela bezifuyo kulindawo kulandela ukuqonga kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo. Ukubunjwa kwenhlanganiso yehawu lezifuyo kuza ngesikhathi sokubunjwa inhlanganiso ezifanayo eGwanda South lapho okubhahe khona ukuntshontshwa kwenkomo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakamizi zematobo zithi sekule minyaka eminingi zithwaliswa amagabha abuzayo ngamasele enkomo, kungakho zithethe inyathelo lokubumba linhlanganiso ukuze zivikele izifuyo zazo emaseleni. Ihawu lezifuyo lizalonda inkomo ezicatshileyo lisebenzelana lamapholisa ukuze izakhamizi zingalahlekelwa inotho yazo. Isikhulumeli senhlanganiso yehawu lezifuyo, umnumzana Cuthbert Mkhwebu, odabuka kobhewula phansi kwenduna uMalaba, uchasise ngenjongo yokubunjwa kwayo.
Sahlala phansi sizakhamizi sakubona kufanele ukuthi masifome inhlangano isebenzisane lamaphoyisa kahulumende ukwenzela sikwazi ukuqeda inkohlakalo ezigabeni. Sizakhamizi emakhaya siyahlanganisa imali yokuthi sibe nepetroli. Abalezimoto bayasisiza ngezimoto zabo ukuthi sikwazi ukuthi maso kufanele sisebenze siphike amapholisa ngincedisane nawo sikwazi ukubamba abantu bayendaweni yawo.
Umkhwebu utokudanisayo nje yokuthi lalapho bethe babamba lawo masela xhaka bafike bakhululwe ngabomthetho.
Siyababamba abantu lama evidence, abantu bayaphuma discharge kodwa singakwazi ukuthi umthetho uyabe ulandele njani.
Lokho kudala ukuthi izakhamizi zigcine zifaka umthetho ezandleni zazo lapho zitheza bamba lawo masela, okugcina kudala ukubotshwa kwezakhamizi, kuthi umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMarinoha kuwa-10 eMatobo South.
Ngokwesinye isikhathi siyabapanisha ngokubafaka induku, gcine sokubotshwa thina ngoba siyabathatha sibahambise emapholiseni. Uzahamba uyahamba lamhlanje kusasa umtholise phansi avele saklolode ukuthi hayi khona okade lizama ukukwenza akusebenzi. Khuluma nisenzile silazo izakhamizi ezisejele ezithe ukupanisha amasela esigabeni seSt Anne.
Umnumzana Great Mpire esinye njalo isakhamuzi eMatobo sithi lanxa izakhamizi zama ukulwisana lamasela kukhona okunukasantungwane emapholiseni.
Hlanganisa ihawu iyasebenza sizamile ukuwahafula amasela azama siwabopha kodwa hayi kusaqhubeka khona kungani kahle kahle nje amasela asebenza kahle kahle labantu bomthetho ekuhlenteni lwenkomo.
Umnumzana Victor Boloza Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Anti-Stock Theft Association uthi abasoze babuquta ubuthongo ngaphandle kokuba la masela esifuyo evalelwe entolongweni.
Isilinganiso siyehlile uma sesiqathanisa nokweminyaka edlulileyo kodwa basesekhona abanye esisabathungatha, bakhona abanye esisabathungatha abaqhubekayo besenza lobu bugwelegwele.
Ngomnyaka ka-2021 amapholisa ayehlome ngemibhobho ahlasele endaweni eshanyawugu eGwanda South lapho athola khona inkomo ezedlula ikhulu ezazitshontshiwe abopha abantu. Kodwa kuze kube lalamhlanje ngakho lo yedwa wagwetshwayo. Imizamo yokuxoxisana lamapholisa ngalolu daba iyedlule kodwa phambilini unkosikazi Loveness Mangena oyisikhulumeli samapholisa emhlubulweni kwezansi yamaNdebeleni futhi lo msakazo we-Studio 7 ukuthi umlando wamapholisa yokubopha abasolwa ebahambise emthethwandaba selokufika kwenzakale phambili khonale akulani labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobhewula kwamalaba ngingu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondanelo labesifazane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sesisiya kuhlelo luka sithandekile emhlanga olubhekane labesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Corinne Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yezim imbokodo ekwele South Africa. Usichazisela ngohlelo lwalinhlanganiso olokwabela amantombazana ezikolo eZimbabwe impahla zokusebenzisa nxa besemfuleni ama sanitary pads.
Salibonani balaleli, igama nginguCorinne Mkhosi Ncube, umkhangisi we-The Zim Imbokodo Marketing Director phecelezi. Sohlelo lumi kanje ngokuzayo sikumele ukuthi sihambise amaphedzi kwelekhezi lelupane. Ekhezi silokhu nje siphezu kwalo uhlelo lokuya khona ngo-April nge-Easter lonyaka. Elupane okwamanje sikhangelane lohlupho lokuthi kumele siqale siyecela e-Provincial Department of Education koBulawayo okuyikuthi kumele sikwenze kuleli viki elizayo, ngoba abakwazi bona ukusivumela ngaphandle kwaleyo mvumo, abakwazi ukuyacela ngokwabo, kumele siyezicelela thina. Lezi zikolo sizikhetha ngendlela yokuba namalunga onhlangano avela kulezo ndawo. Zonke nje izikolo siyakizo kusuka kunelunga elisuka kuleyo ndawo elifunde kuleso sikolo. Engingathi mina njenge-NPO sigqugquzela kakhulu ukuthi give back to the community. So umuntu suke bisela ku community yangakibo la suke khona.
Abantu bandise ukusukumela phezulu yini ukuthi bephathile kule ngxaki elibhekana lazo ekwabeni lezimpahla?
Yebo, silokuhlangabezana nazo ingxaki nxa sisiyanikeza lezi impahla ebantwaneni kwelakithi eZimbabwe. Isikhathi esiningi uhlupho esihlangana lalo imvumo yokuya esikolo. Noma mhlawumbe izikolo zonke zingaphansi kweprovincial province. Ngikhumbula umnyaka ka-2019 esihlangabezane lohlupho kakhulu ukuthi sigcine sihluthuka nathi la esazuliswa khona kumele siye eMidlands province. Sathwala nzima sibili. Isikolo sithi siye e-Department of Education. I-Department of Education ithasa uhlelo lwabo lohlelo le-social welfare. I-social welfare ithasa uhlelo lwabo lohlelo le-Department of Health. Ngoba lento idibane namaphezi. I-health yabantwana. E-Department of Health baphinde basibisele ke-Department of Education. Saze sagcina sithunyelwe ku-district from province to district. Efilabhosi ke azange basisa back and forth. Inkingi yaba khona ikuthi kwaba ikuthi sizabuyela kini. Beku 2020 December. Until namhlanje singababuza ukuthi sisami kuphi, basiphendula leyo mpendulo ukuthi sathi sizabuyela kini. Kwazi kwafika endabeni yokuthi lelo lunga lakuleso sikolo elalikhethwe lesi sikolo lagcina ke selikhalala ukusesikolo, wakhetha ukuthi siyenikeza imlondolozi female prison kwelegami. Okunye sengunanzelele, basuka belesifiso sokuthi singaqhubela abantwana ezandleni, sishiyele bona kobo yibo abasala bebanikeza. Kanti thina owethu umthetho uthi siqhubele abantwana ezandleni, kube lobufakazi ukuthi abantwana batholile, sikwazi ukuhambisa lobo bufakazi la esicele khona ukuze sisizakale nakusasa. Kweze transport kakhulu futhi ukusuka la sisiyale, bambalwa abantu abalokusiza nge-transport. Amafisa ukusisiza bafake izandla bangasiza ngawo ama-sanitary pads. Ngoba siye sifise ukuthi umntwana ngomntwana athole 12 packages ezizamqeda umnyaka wonke. Nxa sihlanganisa labo bantwana, phose yi 400 abantwana. Okunye futhi usizo siyabe siludinga kakhulu, yi-transport. Ofuna ukusiza, angaxhumana nami kunamba ye-South Africa u 073-654-02-17. Ku number ye South Africa u 073 654
0217.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Corinne Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo wenhlanganiso yezimu imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Khathesi sokulandela uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalitshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Gandhi.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngodaba lwama-permits, njengoba sisazi ukuthi ayaphela umsebenzi kunyanga izilutshwana ezilandelayo. Bakhona yini esilibazwile abathi bona sebebuyela ekhaya kumbe asebabuyelayo ekhaya, njalo libona bebaningi na abazabuyela ekhaya?
Umumo wamaphemithi ulokhumi manzonzo umubi. Kodwa ke okukhona kule nkulumeko eyenziwa nguminister weHome Affairs esezwakala esithi yena hayi amagqwetha ngabantu abalokuphikisana bazakuzwa ukuthi ama-court cases azahamba njani. Esingathi sokuyi-toned down approach from obekusenzakala ukuthi ubekhuluma vele eqinile ukuthi akulanto ezakwenzakala. So ke utshengisele ukuthi ubuthakathaka ngalabo abafaka izicelo emthethwandaba ezokuthi kuvalwe. Abantu angikabezwa ikakhulu abathi sebebuyela ekhaya kusho ukuthi babuyela nje ngokungase kusithekene umuntu ezihambela. Kodwa ke abazilungisayo bathi bayabuyela bengakabizwa. Asazi njalo kodwa kababhalise embassy kumbe sebebhalisile. Esengikubonile okwenzakale kakhulu ngabantu asebesiyaphetsheya kwezinlwandle, abantu asebesuke baya kubo UK, Australia, Canada, amazwe alaphetsheya, yibo abangathi bayezwakala ukuhamba kwabo. Kodwa kabaya ekhaya hayi bengakazwakali. Nxa bekhona bazihambela nje okwelo profile kumbe sithi oku-private okufihlakeleyo ngayo, ngoba abantu ikhaya lakhona bazibuza ukuthi bazafika benzeni. Yikho lapho kulombuzo omkhulu khona ukuthi baze bavele basuke babuye lapha babesuswe yini, ingabe isiphelile yini yona le? Yiwumbuzo osuka ke ube nzima.
Sizwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona lapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende kumbe bayamthemba ukuthi uzabaphathisa?
Abantu bonke abaphakathi kodibo lohulumende kabamthembi ngoba babalekele yena. Kanti nxa ubalekele umuntu kuphinde kube nguye okunxusayo ukuthi woza. Uhulumende vele bekungamelanga ukuthi anxuse abantu ukuthi kabaphenduke, bekumele alungise umumo abantu bazisukele besiye ekhaya. Ungakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho kade kuhlangane bele othwangirayi belabomgabe, abantu abaningi bazibuyelela ekhaya, bazibuyelela bebona ukuthi sokufaka idola bazafika bahole baziphilele, babuyela abaningi lakhathesi basekhaya. Kawunxusi abantu ngokuthi wozanini la. Isihudo kaselatshwa ngokuthi udinge uhali lenariti uthi uyathunga lapha okuphuma khona okuyo. Kumele ukuthi ulungise esiswini kube right ukuze isihudo siphele. Yikho kumele uhulumende akwenze. Uhulumende kalungise ilizwe, kakuvotwe ngendlela ekhululekileyo, kube lo mnotho okuhlonitsha ama-property rights, kube lo mnotho oqondileyo. Kuzabuya abantu labe-Tanzania labemalawi babesebenza eZimbabwe babelanda khonoko. Awumi laphana umpongo loze umemeza abantu uthi wozanini. Abantu bavizwa luqhatshi lokuthi bayeze ukuthi kunuka kamnandi lapha kule dile elikhona. Awuphumi phandle ubamemeze into engekho. So ke uhulumende kalungise umnotho. Angalungisa umnotho abantu bazabuyela. Akula muntu ofuna ukuhlala emzini. Sihlaliswa yikuthi silo hulumendo ehluleka.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngithanda ukuvalelisa kubalaleli ebantwini bakithi. Ukuthi bantu bese ngivala ngokuthi bantu bakithi into yonke isezandleni zenu. Ukuhlupheka siyazenzela ngokuthi inkabe sizibophayo ukuthi kazilime, siyazibona zimapune pune zicakile kazilamani. Sicabanga ukuthi kambe ikhuba zingali donza zihamba zona zihudula inyawo zizodwa kungazingakafaka ikhuba lingakaki. Ake sikucabangeni khonokho sijule engqondweni. Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Lobe sixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibane njalo ngeviki ezayo. Lilalo.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lomculi kaMaskandi uMlungisi Nkomo ozibiza njalo ngegama lokuthi Mfana kaBoy. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilengoma ezilitshumi. Isihloko salo sithi Future Wife. Umtungameli Nkomo uyalandisa.
Angibingelele kubathandi bomculo kaMaskandi nabathandi bomculo nje wonke jikelele. Ekhaya ngizalwa eCholosho endaweni yokuthuka seCawuna Jena emsila wengwe isigodi la engikhulele khona. Emculweni ngifike ngo-2012 ngisendimeni yegospel yaseZion la ngisebenze khona kakhulu cishe sayenza ama-CD angu-4 e-DVD eyodwa. Kwasekuthi ngonyaka ka-2020 ngase ngicabanga ukwenza uMaskandi ngase ngenza i-single track ethi Sibalwana. Kwathi kuwo lo nyaka ka-2023 ngase ngibuya le full album yoMaskandi ethi Future Wife.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengangifonela kule number 083330 3769. Angiphinde 083330 3769. Ngiyatholakala kanti futhi naku Facebook uyathi nje Umfana kaBoy. Ngiyatholakala kanti futhi njalo naku TikTok uyathi Umfana kaBoy. Kanti futhi umculo wami uzotholakala enkundleni zonke zomculo nje izobitholakala kungekho kudala.
Unembalele nginingo zami abathandi mina uthandi umculo wami abathandi mina uthandi ingoma zami abathandi mina uthandi umculo wami abathandi.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Cela nje i-support njengomuntu osafika kule ndima kaMaskandi. Ngicela nje bangi-support banginikeze amandla.
Umculi kaMaskandi uMlungisi Nkomo kumbe Umfana kaBoy. Siyabonga Ntungamili olivalelisayo yimugeino kumete Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.